siyabonga Sandra Lee. Chona njani makhaya zulukandaba ikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 7 ngonhlolanja 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Sitholakala emoyeni lasebulenjini ku-intanethi ku-webhusayithi yethu ethi www.voandebele.com. Iwebhusayithi njalo www.voandebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngokuthi apho uthi Zoom ku driver ayengena impilo kuzena umfulu gcwele, kanti abantu bafile. Into nje zonke zikhona abantu kabafuni ukulalela. Kanti esingikhuluma nje izulu liyana zonke indawo. Ukuthi nga umfula nga ugcwele, wangcwele ngempela 2 days ngilindile.
Kufa abantu abane esigabeni seMidlands ngemva kokuba ibhasi yeZupco ekade behamba ngayo ithethwe ngumfula.
Kodwa engcono siyaphila indawo yangkhona. Sizobona ngeviki ezayo ukuthi sizakwenzani, kodwa okanamhla i-demonstration it doesn't affect i-decision ka-judge.
Amalunga enhlanganiso ye-Restoration of Human Rights ayatshengisela eHarare esithi umabhalane waleli dolobho umnumzana Tendai Mahatshi kamelanga aphenduke emsebenzini. Uzulu wakobulawayo uhlangana okwakuqala ehlaziya uhlelo lukahulumende we-ZANU-PF olujonge ukuthuthukisa umnotho welizwe ole-ZIM asset. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kufe abantu abane eMidlands ngemva kokuba ibhasi yeZupco abakade behamba ngayo ithethwe ngumfula namhla ekuseni. Ibhasi le ibivela eBeitbridge ithwele abantu abangamachumi amabili lathobambili njalo umtshayeli wayo ubikwa engene umfula uMusavezi ugcwele. Amapolisa athi izidumbu zabafileyo zithwelwe ngamanzi zatholakala sezikhafulwe ngumfula endaweni ezitshiyeneyo. Amapolisa kanye labe-Civil Protection Unit bahlezi bekhuthaza uZulu ukuthi engacaphi imfula esihlala igcwele kulezi insuku ngenxa yezulu elina kakhulu. Imizi eminingi sidilikile endaweni ezitshiyeneyo ngenxa yaleli zulu. Seqhume owake waba ngumeli weinsiza South edalele parliamente umnumzana siyabonga Malandu Ncube.
Iflooding ekhona izulu linile sibili kakhulu okuthi vele imfula igcwele and laba belokuzeni benika ama-warning betshela abantu ukuthi lingangeni imfula igcwele, abantwana kungangcono bengayi esikolo libagcine ngkhaya, nxa lingana besesikolo amatisha bagcine. Yinto emenyezelwayo yonke, kodwa fo ukuthi uZupco driver ayengeni lokuzeni umfula igcwele khathesi abantu bafile. Into nje zonke zikhona abantu kabafuni ukulalela. Khathesi ngikhuluma nje izulu liyana zonke indawo. Ukuthi nxa umfula nxa ugcwele wangcwele ngiqede 2 days ngilindile. Akula mota okuthi iyachapha umfula ukwazi ukuthi sokutshona okunganani ukugebheka okunganani ngendlela izulu elina ngayo.
Khona ngapho kogodlwayo iyagcwala yini layo imfula njengokwenzakala kwezinye indawo?
Imfula igcwele akula dama elingachithanga. Esesikwesabela ukuthi nxa lingaphinda futhi kakhulu emdlalo elade lisina, amadama ethu angagcine edabuka. Yikho esesikwesabela. Kodwa-ke imfula nje banigcwele njalo, abantu bayaxwayisa ukuthi hhayi lingangeni imfula ukuthi likhrose lisithi hhayiasifuca imoto sichaphe, hhayi liyafa. Ikakhulu abantu kufanele basebenzise umgwaqo wesilalatshani ngesikhathi sezulu loye kusileni amanzi vele awuchapheki umfula wangikhona. Noma emalutshwani yabe ungakwazi ukuthi atshona okunganani. Yikho-ke abantu emgwaqweni wakithi kufanele basebenzise isilalatshani olebhriji eliphezulu.
Khona ukuze imota ithwalwe ngumfula kukhathalekile yini ukuthi ilesi sindo esinganani njalo lokuthi ilabantu phakathi kumbe kayilabantu?
imfula kumbeni kugcwele abantu kumbeni akulabantu iyahamba kuphela imoda ngoba njengebhasi ingavela ingene eminyango amanzi agcwale phansi sihamba amanzi abe lisinto eyiophozayo ngeyinto leyo ngiyazi kuhle and le njini ingangenwa ngamanzi vele icithe khonapho yokuvele ayisahambi imoda abantu sebephakathi esento ayisifuni injini sicithile sebesela khonapho akula njini engadonsa emanzini injini isebenzisa i-oxygen umoya ukuthi ungene ingavele icwili enjini sokuyikuphelela kwemoto khonapho.